Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Tateke leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi u7 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe abeZimbabwe asebehlala phandle kwelizwe bengaba bephansi kwesigidi esisodwa i-1 million kuphela na?
Into eqakathekileyo ukuthi i-government yeZimbabwe mayiqinisile ngokudinga amanamba lawa ukuthi ababone ukuthi iqiniso yikuyini is going outside the country. But
inhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Voices ekwelemelika ithi amalungiselelo okutshengisela e-United Nations e-New York City kusolwa umbuso weZimbabwe kuyona le inyanga asekusibanga esikude.
Sizathathele ukuthi sitshengisele phambili kwelizwe lonke ukuba sitshengisele isikhonana ngakho umumo welizwe leZimbabwe.
Abenhlanganiso ezisebenza lozulu ezizimeleyo ama-civil society organizations bathi umthetho osalolongwayo owe-PVO Amendment Bill ungaphumelela ulakho ukuphazamisa imisebenzi yenhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla.
USmith wazidubula unyawo ngompopo wakhe owawusebenzisa, cabanga ukuthi uzambhadala. So uhulumende kamnankakho kumele ukuthi uphiwe iwarning ukuthi khonokho abakwenzayo ukuvala i-civil space ku-dangerous kiyo iregime, kiyo uhulumende kamnankakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe abeZimbabwe asebehlala phandle kwelizwe bengaba bephansi kwesigidi 1 million kuphela emhlaba wonke jikelele. Ugatsha lwezamanani iZimstat luthi kulenani labantu elingaphansi kwesigidi esisodwa 908,914 elaphuma elizweni kusukela ngomnyaka ka-2012 kusiyafika lo mnyaka. Iningi laphuma lisiya emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa, Botswana kanye laphetheya kolwandle. IZimstat ithi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 abazalelwe phandle kwelizwe belabazali abadabuka eZimbabwe. Lolu gatsha lubikwa lusithi ngesikhathi sohlelo lokubala abantu lwabuza ukuthi izihlobo eziphandle kwelizwe zingaki okwenza baphume lamanani la. Kodwa abaningi abakhulume leStudio 7 bathi abazange bababuze lumbuzo okwenza bengakholwa inani labahlala phandle kwelizwe elikhulunywa yiZimstat. Isabelo seMathebeleland South yiso esihamba phambili ngenani labantu abaphuma elizweni abayisilinganiso sokungaphezu kwamachumi amathathu ekhulwini 33%. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga Mnumzana Gande. Ye, sibona amanamba lawa akhitshiweyo yiZimstat esithona yiwo amanumbers abantu abaphandle kwelizwe ngathiwa aphansi kwesigidi yemiliyoni. Hayi, mina mbona this is an accurate way of ukuthola i-enumeration yabantu abahlala ngaphandle.
Yona ikhona yini indlela obona ungani bengathola amanani ngcono angatshengisa abantu ukuthi impela bangaki phandle kwelizwe?
Into eqakathekileyo ukuthi i-government yeZimbabwe mayiqinisile ngokudinga amanamba lawa ukuthi ababone ukuthi iqiniso yikuyini is going outside the country. Badinge bipartisan, ben triple partisan, badinge izikhundla ze-CCC, ZAPU, MRP, lamanye amaphi parties bayenze commission bahambe emazweni one by one babiza abantu abavela khonapho eZimbabwe bathi sikuleso sigaba o indaweni enje kumele umuntu wonke abuye azo register athole i number etshengisayo iqiniso ukuthi abantu bangaki so khonapho sithi hayi mina ngiyiboni number le iphuma iliqiniso ngoba singakhangela futhi ukuthi ama remittances abuyela ekhaya is close to 1 billion eyahambayo last year so khonapho futhi enumeration ingayenzwa ngama financial service companies anjengo Western Union MoneyGram LearnLine yiba bakwazi iqiniso bonabo ukuthi abantu bangaki and then kunjalo futhi it's always important masibona ukuthi ilizwe lethu lelabantu abangaki abaphandle ukukhuluma libuza abazali ekhaya lesihlobo is not an accurate number ngoba abanye sebafa abanye abakwazi ukuthi abantwana abaphumayo bangaki ngoba singaqalisa vele from 1980 abantu bephuma ngendaba zokuhlukuluzwa igugrahundi lani le 2008 laphana abanye baphonga ubhodla besiya overseas overchai double up besiya khona le mazweni eMalawi, eZambia, eSouth Africa, Botswana, Namibia, Angola, kusiya njalo.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazo ebexoxa ecingweni le Studio 7 engapha kweMelika. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ekweMelika eZimbabwe Diaspora Voices ithi amalungiselelo ayo okutshengisela phambili kwamahofisi eUnited Nations General Assembly eNew York City kuyona le inyanga asefike emaphethelweni. Ithi lokhu kutshengisela abakwenza minyaka yonke indlela yokuthi omongameli bamazwe achiyeneyo emhlabeni jikelele bazwe ngobunzima obuthelwe nguZulu weZimbabwe. Linhlanganiso ithi lobu bunzima bubangelwa inkohlakalo esibhahile elizweni lonke jikelele njalo isibangela lobuyanga ebantwini. Asizweni ingxoxo kamnumzana Damburai Gwegwerere, omunye wamalunga ebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change ngapha kweMelika njalo isebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Voices exoxa logena kuMede Saidi weStudio 7.
I-United Nations General Assembly ikhona lonyaka iqala mhlaka 18 kusiya mhlaka 27 yona-ke inyanga. Lo umhlangano obakhona minyaka yonke esigodlweni se-United Nations eNew York. Kulo mhlangano abakhokheli bamazwe angamalunga e-United Nations bayahlangana bakhuluma ngokuqoqa nokulungisisa lokufaka izinqumo ezimayelana ngokwenzakalayo emazweni abo emhlabeni wonke. Umongameli weZimbabwe unxusiwe kulo mhlangano.
Lina-ke likhangelela ukuthi liyakwenzani-ke kumhlangano lo?
Thina njengabantwana bezizalwane zeZimbabwe sizathatha leli thuba ukuthi sitshengisele phambi kwelizwe lonke ukuba sitshengisele isikhonana ngakho umumo welizwe leZimbabwe. Sizathatha leli thuba njalo ukuthi sitshengisele kuze inkokheli zamanye amazwe zizwe izikhalazo zethu nomumo welizwe. Leli thuba sizalithatha njalo ukuthi sitshengisele umhlaba wonke nje jikelele indubeko esizibonayo ekhaya, ikakhulu indaba zokuhlukuluzwa kwabantu ngendaba zombusazwe okwenzakala eZimbabwe. Sizatshengisela ukuze sazise umhlaba wonke ngesicelo zethu esilazo. Lo nyaka sikhala kakhulu ngendaba yokhetho oluzayo.
Uthando wenu kumbe sithi ukutshengisela kwenu kuqalisa nini?
Sizabuthana ngomgqibelo 24 September phambi kwamahofisi e-United Nations.
Bazabe betshengisela mhla ka 24 Mpandula eNew York. Ngabe bandla ngamalunga ebandla le-CCC bodwa yini ekhokhelwa ngumnumzana Nachamisa kumbe kuyabe kulabanye njalo eliyabe lilabo.
Lapha-ke sinxusa wonke umuntu oweZimbabwe owenelisayo ukuthi abe khona eNew York abuye sihlangane sitshengisele sibaningi ngobuningi bethu sazise ilizwe lonke sazise wonke umuntu ngenkalazo zethu esilazo. Njengoba ngitshilo nje indaba esilayo lo nyaka indaba yokhetho, ukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo.
Ngingathi kuyini elifisa ukubona kusenzakala ekhethweni lolo oluzayo?
Sifuna ukhetho oluqondileyo, ukhetho olungelabuqili, ukhetho olungela hlukumezo kwabantu. Yikho nxasi singaba sisonke sibuthene laphana sizenelisa ukuthi sisazise umhlaba wonke ngakho lokho esikhala ngakho. Siyanxusa njalo wonke umuntu oyenelisayo abe nathi mhlaka 24 September e United Nations phambi kwama ofisi e United Nations eNew York.
Loke ngumnumzana Tamburai Gwegwerere ongomunye wamalunga enhlanganiso ethiwa Zimbabwe Diaspora Voices obexoxa ecingweni le Studio 7 ese Indiana ngapha kwele Melika. Kunjalo nje untombazana owethesa umongameli Emmerson Mnangagwa icala lokuthi wamdlengula esaleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu uSusan Mutami ubikwa ezakuba khona emhlanganweni weUnited Nations lapho azakwethulela omunye wemihlangano yeUnited Nations athi yikho okwamehlelayo. Umtami uthi unxuswe ukuyaphawulela athi ibudlova bukamongameli Mnangagwa ugatsha lweUnited Nations olubona ngezabantwana labesifazane. Abenhlanganiso ezisebenza lozulu ezizimeleyo ama civil society organizations bathi besabela ukuba umthetho osalolongwayo owePVO Amendment Bill ungaphumelela ube ngumthetho ulakho ukuphazamisa imisebenzi yenhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni osanda kwenziwa ngabenhlanganiso ephatheke kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe lenhlala kahle yabantu eZimbabwe Democracy Institute ZDI wenkulumo mpendulwano kuhlaziywa impumela engaba khona ngomthetho osalolongwa owePVO Amendment Bill. Umnumzana Bekezela Gumbo esinye isiphathamandla seZDI ulandisa kabanzi ngengozi engadalwa ma lingaphumelela ukuba ngumthetho iPVO Amendment Bill.
Ngenxa yokuthi umthetho lo uvumela uhulumende ukuthi engenelele ekusebenzeni kwalezinhlanganiso ezizimeleyo, ixotshe abantu abasebenza khona, efaka bakhe oyabe be-appointe uminister ekahulumende. So ama-funders bakukhangela kukhana kuqakathekile ekukupheni i-funding bekuncitsheni. So kusho ukuthi ku-Global Village inhlanganiso zaseZimbabwe eziningi zizahluleka ukuthi zikwaniswa ukudingela abantu bakithi imali ngenxa yokuthi imali yayisihamba kwamanye amazwe alalayo uhulumende ongancindezeliyo ngendlela lomthetho okhuluma ngayo.
Uqhubeke esipha njalo lengozi engaba khona la kuye uhulumende okhona kwezokulwela ilungelo loluntu uGumbo.
Sonke siyakwazi ukuthi uSmith uthe esebhanile ama trade union nalawo konke lama opposition political parties sananzela ukuthi kwagcina sebesiya kurevolution liberation struggle. USmith wazidubula unyawo ngompopo wakhe owawusebenzisa cabanga ukuthi uzambhadala. So uhulumende kamnangakho kumele ukuthi uphiwe warning ukuthi khona kwaba kwenzayo ukuvala i-TV space kudangerous kiyo iregime kiyo ihulumende kamnangakho ukuthi abantu bona abamphikisayo uma bengasela sinye ispace sokumphikisela kiso esilokuthula engabavalela kubaphitha ngokwenzayo.
Omunye wabaphatheke emhlanganweni wenkundleni yebulenjini lo ngumnumzana Henry Khane osebenzisana lozulu kwezentuthuko.
Those trustees, those NGOs which have been providing food relief when there's a disaster won't be acting liberal, because they will be told that you cannot give so and so, but you can give so and so. By who? By the powers be it. Those are elected people.
Uma NGOs abetholisa uzulu usizo lokudla uma kuthi kwabanzima ngike esebenze ngendlela ekhululekileyo ngoba azotshelwa ukuba nikani uzibandobani linganiki uzibandobani. Lokhu kusenziwa ngabalamandla akhona.
Kodwa uhulumende uthi kasikho isizathu sokuba kube lokwesabela leli bhili ngoba injongo yokulungisisa umthetho olawula ngezokusebenza kwenhlanganiso ezisebenza zizimele ukusiza uzulu ngeyokuba kungaze kwaba lezephulamthetho abenza okungekho emthethweni. Lokhu kugcizelelwe ngumphathintambo wentuthuko yembuso yezabelo umnumzana July Moyo ngesikhathi esethula umbiko wakhe emhlanganweni wokubonisana kwezokutholisa usizo lwezokudla owe-Food Deficit Mitigation Strategy Sensitization Meeting kunsukwana esanda kwedlula.
In order to be transparent, we as government need to know about everybody who is going to be intervening, so that if they are making mistakes on the ground, those who from government who are also there can be able to say, this is not the agreement that we have.
ukuze ziphumelele obala singuhulumende kumele sazi ngaye wonke umuntu ozangenela ukusiza abantu ukuze ukuthi makusenziwa amaphutha abaphuma kuhulumende bazi njalo batho ukuba kulesivumelane bani kulabo abangena kulezi zigaba
kodwa abenhlanganiso ezizimeleyo bathi lanxa uhulumende esithi ulungile lomthetho athi ujonge ukulawula indlela ezisebenza ngayo ulakho ungamsebenzeli uhulumende kuhle besithi leyo migoqo ilakho ukuphazamisa ukuqhutshwa kwenhlelo kakhulukazi lapho kuthe kwaba lomonakalo omkhulu abantu bedinga usizo lwesiphangiphangi okufana lendlala izulu lesikhukhula lokunye ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNew York Times lolodaba lokuthi okhethwe izolo ukuba inhloko kahulumende weLebhelitane unkosikazi Liz Truss uzabhekana lobunzima ngoba ezakhokhela ilizwe eliphakathi komnotho osuye nganqele. Okwamanje sekulitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7 ngumubharak ebulilima west hayi ufuna ukukhuluma ngendaba yemthwakazi ke omqondisi moyo laphana ongupresident wabo abantu bakithi bengalahlekiswa ngabantu abasetshenziswa yizanu omqondisi bengabazukulu bamashona njengokwakusetshenziswa sibusiso moyo ojonathan moyo wonke labo onkosana moyo bengabazukulu bamashona ngenxa yezibongo ezilokudlulana lamashona labantu besikhala ngeni lezinye inhlobo zemathebeleland besetshenziswa ingani ngabantu abakuleyo ndawo abalolo hlobo kodwa lezo divider nje amavotes eopposition so abantu bakithi ngenxa yokungavuli kwamehlo ababoni ukuthi umqondisi nga iproject ezani umthwakazi nje ukuthi idivide iopposition vote so umuntu uma evotela umthwakazi usifananele lomuntu wezanu nje akushiya akuhlukana ngalutho yakuyivotela izanu akusoze kutshintshe lutho ithenjo ifunayo leyo sozuyitholi yabumfana nomuntu olahleli ivoti lakho kuzano so abantu abakithi vulana amehlo lingaboyengwa ngamaproject ezano umthakazi afandwa ezano ngiyabonga
Yes, Studio 7, ngiyalibingelela linjani, basakazi abahle, hayi siyabonga ukusebenza kwenu madoda, isizwe imbono ehlukeneyo kubahlali belizwe. Hayi mina ngikhuluma ngiselibhane lapha esigabeni saseMandawe, ise-Ward 22, bengithi mina ndlulisa umbikothi, la engikhona ngicabanga ukuthi abantu abaningi sengiye ngasaveka ngananzelela ukuthi abantu abaregistanga, people are not registered, loko kusho ukuthi khona siyacela ukuthi uhulumeni athumele futhi isebenza kezi zakhe zibuyisondele phasi kwabantu babuye bazohlola futhi njalo bananzelele ukuthi abantu abakorejistered abantu kuze abantu baregister abantu abaningi abaregister cela izeke isondele phasi kwabantu
ngibingelele kustudio 7 ngibingelele abasakazi bonke labalaleli ngithi ngilombuzo lapho enginawo ukuthi kanti okwenza abantu bebelokhu bexoshana lezanu izanu PF leya abakhokheli bayo bonke ingane zabo zifunde eZimbabwe zifunda ngaphandle kwamazwe laba abaxoshana thina esihleli nabo lapha emakhaya ingane zenu zifunda kanjani kusasa lazo limi njani landi nabazali lilandelayo ifuture abantu benu ikuphi mali landelana lesizwe esibulala ikusasa yalo abadala labo bazigcine bona izinto bezenzela bona basebethethe ilizwe balenza imizi yabo babusa umathanda ngabantu babo abafundi kulelo lizwe lingasela mfundo kubuye kweze kwezemidlalo izifa international team yakithi ayisadlali ngaphandle yibo futhi umkhwenyana wabo mnangako yibo ababusa zonke lezo zinto lezo abazilungisa ngendlela yabo belungisa ngani balungisa izinto zemizi yabo izinto zesizwe asike sizinukela amakhwapha mpela sizinuka amakhwapha ukuthi isikhathi silandelani. Uyakhokhelwa isiphofu, ukhokhelwa isiphofu silandile wena ubona kodwa uhamba ubambe ngemva kwakhe. Kulokuthi wena ume phambi kwakhe uhambe phambi kwakhe alandile wena, but wena ulandela wena uhamba ulandela impondo zakhe lapha ehambe zisearcha khona ukuthi lapha kulodonga, lapha kulamatshe, lapha kulani. Kuyayangisa lokho okwenzakala ezweni lakithi elingelabakhokheli. Yonke into inuke kuze kunukele ibhola, ibhola elikhahlelwayo, imidlalo ivalwe, kuvalele ukudla kwabanye abantwana ukuthi bangadli. Bona abantwana bayadla ezizweni lapha abafunda khona.
Kunjani msakazi nabalaleli be-Studio 7? Ayi, mina ngifuna ukuphendula lo baba lo othi yena abantu be-CCC badlula sisengu bacabanga ukuthi uChamisa engaba yi-president yeZimbabwe. Wena baba ucabanga ukuthi yena umqondise engaliqhuma naye ilizwe laseZimbabwe? Nje ma ucabanga nje ma uphupha nje, wena ubona ngathi ngelinye ilanga nje iZimbabwe izovuka iqhunyiwe kuthiwa kona umqondisi sekungu-president waseMatabeleland? Ngoba nawe uyayibona nje iMatabeleland ne-ZANU PF yawena khona ngale eMatabeleland emakhaya kubocholocho kuphi ya wena nje ZANU PF. So wena ucabanga ukuthi umqondisi nje ngaliqhuma nje ilizwe laseZimbabwe na ebe upresident? Ngoba wena uthi abantu be-CCC badlula sisengwa bacabanga ukuthi uChamisa engaba yi-president. Hey, uChamisa unawo ama-chances okuba yi-president, mara umqondisi akanayo ne-chance yokuthi engaliqhuma nje ilizwe leZimbabwe. Just nje ukudlala ngengqondo zabantu nje, kudukisa abantu nje ngento engekho. Uyavele iqhume ngaphi umqondisi? Ngoba nawe nje nawe ne-MRP yakho neladlula sisengwa ngoba kuyafana. Umqondisi angeke aliqhume ilizwe laseZimbabwe and futhi angeke aze avuke kuthiwa sekungumqondisi sekungu-president yaseMatembeleland. At least uChamisa unawo lama-chances lawo.
Salibonani emsakazini we-Studio 7. Ningabe ninjani kodwa? Liyaphila? Labalaleli baziphilele kodwa lapho abakhona? Mina sengiyavuma mina ukuthi eZimbabwe kulobandlululo kakhulu eZimbabwe. Sengiyavuma mina sengiyavuma. Kungani kanti kwele South Africa kwachiswa u-Elvis Nyathi? Awuzange kukhulunywe lutho kodwa kathesi sokukhulunyelwe isigulani esasithi sona sikhulumisa ishona. Why uhulumende weZimbabwe sesiba le nkulumo kodwa kungafanga muntu? Laphana kodwa kwachisa umuntu wafa ngokuchiswa akazange wakhuluma lutho. Kwezosithi kathesi umuntu sekhulunyelwe ngokuthi uthe yena lisho ukhulumisa ishona. So sekhulunyelwe sebesithi sebengikhona bekhipha umbiko labo bengani bakhonona. Hayi, eZimbabwe kuyabandlulwa. Kuchuthi lokwakuqali ngomqondisi vethu amashona lamaNdebele, kuchuthi kusukela phezulu. Le ngiyabonga msakazi.
Studio 7, siyabingelela bantu kamili nkomukini lonke ma-Afrika mahle. Silibingelela nje sithi lapha mina kangithukana ngithini, zama ukuqondisa kwabantu abake bekele ukukhuluma ngomunye umuntu. Kodwa ke la ilokuzi-MRP le siyayikele ngani yesifaka uhlukuza ilokuzeni i-South Africa. Abasiyekele ekuvota, sizabuya sizovota. Sizazihambela thina njengokuhamba kwethu. Kodwa ke bekhangela ukuthi noma kuvotwa is wasting time. Kungani bengazama ukudinga indawo ukuthi bebone amazwe abaphephelayo bephele khona, bebone ukuthi bayazibangula bezibangula? Ngoba phandle kokulwa angeke kukhululeke ilizwe. Ilizwe lifuna kuliwe vele, kuhle ukuthatha ilizwe kuliwe. Loko kuloko kuthiwa amanye vota, amanye vota la. Hayi, mna ngifuna ukukhuluma manga i-RP la izabe azame iphathi zihlangane zibe ngamaphathi ahlangeneyo. Hayi, khona ukubumbwa isiqembu qembu sokungani vele kuyabonakala ukuthi emhlabeni lokuzini amapolitika la yadla. Kanti kungabunjwa kube iqembu ayi-1 kube namaqembu ayi-2 funge into eyi-1 estrong. So hayi, ngiyalibingelela lonke lihlobo. Hayi, ke lizame ukuthi lisezele konoko, lingabe liloku likhuluma into ezingabheliyo njalo, lingakhuluma omunye umuntu. Umuntu lomuntu limekele yenza okwakhe, kodwa sitshele ukuthi amaphathi engabi maningi akakabo. Siyabonga.
Salibonani u-Studio 7. Hayi, ungulube lapha e-Cape Town. Hayi, siyayibonga usizo, isinto ezimnandi. Hayi, siyalibingelela lonke u-Studio 7. Abasekhaya nabaphandle, siyalibingelela lonke. Bese ngibulisa be-CCC bonke, iZimbabwe yonke, i-CCC. Salibonani mamuka semese mazimbabweni pa-CCC. Singasaruzi reganga. Hayi, cela ubuze lapha kini ukuthi anibezanu babona yibo abacinga ukuthi bayazi yini ngelizwe leZimbabwe bodwa na, kumbe othi abakwazi ukuvusa na? elizwe leZimbabwe. Ngicake limbuzele uChuma melo mbuzo lo ukuthi lo kuhlupheka kwabantu yabakubona kungcono yini ngihlala kahle yini. Hayi ngicake limbuzele uChuma lo gawule ukuthi indaba ayibonayo ayiboni indle yini abantu besibegcwelile izwe phandle amanye amazwe bexotha lezibhedlela yabona into emnandi na. Hayi mabe khoya ngicake ngidibanise nabo labe layinini yabo. Hayi ngiyacela ngeke ngikhulume nabo. Ngiyabonga Studio 7 ngiqhubela imessage yami ihambe. Angifuni kuba mude kakhulu. Safuna ukukhuluma labo uChumi kakhulu ngembezi sibona bathi. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 sanibonani. Mina ngihlutshwa ngabantu bakithi. Imthwakazi singabeka imthwakazi sibili kodwa ke inkinga kasisakwazi ukuthi basupportani, basupporti izanu ngoba bathi sisizi yomnyuthi sisizi kayifuni. Izanu kayifuni. Asoza votela uChumi. So kusho ukuthi bavotela ngoba lo mqondisi kangenanga phela ku presidential. So bathi senze njani? Bazamani basilahla sikwazi ukuthi bafunani. Kabasitshela ukuthi into eyiyo vela baye ukuqumila izwe siyakuzwa kodwa kade kumele siqale silungise ukuthi sibone ukuthi siqale sikhiphe yoni izano yakhona leyo. Kulokuthi bathi uChamisa bamfuni umnanga bazaliquma balithini kungavota kungasihlale kuphela siphonge ubukela.
Salibonani 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 ku Studio 7. Injalo ku Studio 7 aba yaphila. Ngithi kubingelela kuphela ku Studio 7 hlobo labangani wonke ngendawo ngezindawo bingelela khona lesigabeni sami lekezi kwele mashumba lapha bingelela wonke umuntu okhona kwampara wonke umuntu olalela iStudio 7 naye umuntu ayo Studio 7 omkhulu kakhulu vele bayangaza abaningi kulo ongangaziyo bingelela tawo khona lapha emaphisa lapho mdaweni noma mnyelini njalo mtala wami amakhona yakwada amdalela iStudio 7 lapho khona ngikubonga nje.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala imnenge. Omama besigaba sebandla le-CCC, Citizens Coalition for Change, eMatabeleland and South, baziwa ngokucula ingoma ezimnandi. Lesi yiso njalo isigaba esasivela amalunga amanengi eqembu leZaphu elalicula ingoma ezimnandi ele-LMG Choir. Umhlabeleli uVusa Mkhaya njalo engumhleli wezingoma uqubanise ingoma yabomama laba ethiwa phansi komfana wahlanganisa leziginci ke sizwe ukuthi uphekeni uyakukhwabitha na lokhu akuphekile.
Yeah.
Kangela ngaphansi komfana kulento esukumayo, hiyo ke ingoma ye CCC Matabeleland South exutshaniswe nguVusa Mkhaya. Uvusa Mkhaya ke liyamazi ukuthi ngumhlabeleli njalo cindezela ingoma. Hayi, sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.